ndaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 22 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sehlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla leZANU PF.
U-Emerson Mnangagwa uhamba ngendizamchina elezinto ezimantofontofu. Ngabe singaphansi kwama-sanctions, ngabe kahambe ngobuntofuntofu loba hamba ngabe imihla ngemihla.
Inhlanganiso yamatitshala e-PTUZ ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamhlanje kusasa langolwesine ngoba kabalamali.
Thina njengenhlanganiso sithikiwo kumele bayenze lokhu abakukwalifayo. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazihlalela ngekhaya.
Ugatsha olubona ngezendle luthi sokufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Namhlanje sisungula inhlelo zethu zezijeziso zenotho ama sanctions sihlaziya ukuthi kanti vele kuyini okwenzakala kudaba lwama sanctions asebangele ukubongolola kwebandla leZANU PF. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kwenhlanganiso yezizwe zomhlaba e-United Nations, iCouncil yalenhlanganiso i-Security Council inemihlobo emibili yezijeziso zomnotho ezethulela ilizwe elephule imithetho evunyelwane ngamazwe omhlaba. Imithetho igoqela ukuhlonipha amalungelo oluntu, imithetho yelizwe kanye lentando kaZulu. Uhlobo lokuqala isijeziso esenqabela wonke amankampani kwamanye amazwe labantu bawo ukuthi baqhube inhlelo zamabhizimusi lamankampani elizwe elethulelwe isijeziso. Esesibili isijeziso esenqabela amankampani kwamanye amazwe ukwenza ibhizimusi lamankampani athile elizwe elethulelwe isijeziso siphinde futhi senqabele labantu abathile ekwethekeleleni amazwe athile. Ingcitshi yeZimbabwe kwezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo ukuthi okwakhathesi iZimbabwe njengelizwe ayifakelwanga izijeziso zomnotho ama-sanctions.
Afakwe ebantwini abathize abakubandla elibusayo eleZANU PF affecta ama-individuals abantu thizeni. Akusoqiniso lokho.
Ngompalakazi ka-1966 iZimbabwe eyayibizwa ngokuthi iSouthern Rhodesia ngaleso sikhathi yethulelwa izijeziso i-United Nations. Lezi zijeziso zazisenqabela amazwe lamankampani ukuthengiselana izikhali leZimbabwe ngemva kokuba amabhunu ayibusa iZimbabwe ethe awasalawulwa iBritain asezibusa njalo awasokavumela abantu beZimbabwe bazibuse. Ngo-2002, inhlanganiso yamazwe e-European Union yethulela iZimbabwe izijeziso zomnotho isetheza uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe umlando wokwephula amalungelo oluntu ukuhlukumeza abamabandla aphikisayo labezindaba. Lezi zijeziso zenqabela ukuthengiselwa kweZimbabwe izikhali zibe njalo zenqabele amazwe alinhlanganiso lamankampani awo ukwemukela abantu abathile lokwenza ezamabhizimusi lamankampani alesandla ekwephulweni kwamalungelo oluntu. Lezi zijeziso zivuselelwe ngo-2004 zaphinda futhi zavuselelwa ngo-2011. Ngonhlolanja lonyaka i-EU ithe zizaqhubeka lezi zijeziso kuze kube ngomnyaka ozayo ngoba isithi usasekhona ukwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kamngameli Emerson Mnangagwa. Unobhala jikelelwe bandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Ngabuthi Mabhena ukuthi lobanje bengasekela ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso iqiniso ukuthi ubusela lenkohlakalo yigo imbangela yokuwa komnotho weZimbabwe hantsi izijeziso ezethulwe i-EU.
Nxa kuyukuthi iwona ama-sanctions ayenza ukuthi umnotho wakithi uchabalale ngabe indlu kaRobert Mugabe siyazi namhlanje ngokuthi Blue Roof ngabe vele kayikho. UEmerson Mnangagwa uhamba ngendizamshina elezinto ezomantofontofo, ngabe singaphansi kwama-sanctions, ngabe kahambe ngobuntofuntofu lobahamba ngabe imihla nemihla.
Imelika layo ngenye ethulela iZimbabwe ezijeziso zomnotho ezifana leze-EU ngo-2003. Lazo-ke bezilokhu zivuselelwa, kanti-ke ngombimbitho lonyaka umongameli Donald Trump uthe zizaqhubekela phambili okomnyaka. Nyakenye iMelika ethule olunye uhlobo lwezijeziso phansi komthetho weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act of 2018. Izidera umnumzana Nicholas uthi lalapha-ke kukhona okufuze kwenziwe iZimbabwe ukuze lo mthetho wesulwe.
If Zimbabwe fulfills the requirements of its 2013 constitution, it will mean...
Umthetho wezidera uzakhitshwa kuphela nxa uhulumende weZimbabwe angalandela yonke imithetho ekusisekelo sombuso esibhalwe
ngo-2013.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okufanele ukuthi aluba iSADC iyakwenza yikudingisisa ukuthi kunibani olungathezwayo oluthezwe iZimbabwe yaze yazithola isizokhele amalahla ngaka ekhanda. Melesulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu sivalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yeZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na? Lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo kabasoze baye emsebenzini lamuhla, kusasa langolwesine ngoba kabala mali yokugada amabhasi lamakhombi. Inhlanganiso le ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langalwesihlanu, maviki wonke uhulumende aze abangezelele iholo labo. Inyathelo leli liza ngesikhathi odokotela labo sebedlulise inyanga bengayi emsebenzini ngesizathu esifanayo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla esibona ngokuqutshwa kwenhlelo ze-PTUZ enyakatho yemaNdebeleni, umnumzana Neva Nyahunzwi, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Ubabalisi sithi thina lapha abahlala khona, lapha abasebenzela khona, thina njengenhlanganiso sithi kiwo kumele bayenze lokhu abakukwalifayo. Nxa ungakwalisi ukuya emsebenzini uyazehlalela ngikhaya, because okokuthi khona uhambe uye kumaphambi kwabantwana ungadlanga vele akuyenzi, okokuthi khona uhambe nempahla ezingawatshwanga vele akuyenzi. So siyacela sibili kubabalisi okokuthi khona nxa ningakwalisi nini ama-supervisor okokuthi kona hayi supervisor mina namhla vele angisuzoyikwanisi ukuya emsebenzini, yabe ngiyikhaya kumbe kumele ngisuke lapha engihlala khona ngihambe ngiyodinga ukudla, ngihambe ngiyodinga okunganincedisa okokuthi kona mina ngiphile njengomuntu.
Bangayekela ukuya emsebenzini ababalisi, kasisoze sibone sebehlukuluzwa yini nguhulumende njengalokho esesike sabona kusenzakala kubo dokotela labanye.
Vele ukuhlukuluzwa kwethu sikujwayele, and vele siyabona ukuthi kona vele ukuhlukuluzwa lokhu vele already sokuqalisile, because ukubona kwethu thina njengenhlanganiso yababalisi akumele kube ukuthi kona ama-headmasters bathathe amabizo bahambise kuma-district schools inspectors, because ama-district offices vele balamabizo ama-teachers abafundisa each and every school. Okumele bakwenze kuphela ukubuza ukuthi kona ababalisi abakwanisileyo ukubuya emsebenzini namhla bangaki. yakhe kuphela bengazi amabizo bangaqalisa ukubuza amabizo vele sokulo kusikuluzwa kwabalizi so ukusikuluzwa vele sizabona ukuthi kuzaba khona because already u minister uzihambe zihambe is already say started saying ukuthi la incapacitation is not legal and yet incapacitation is an organization it's not about illegality angkhona it is actually an economic term and ukuthi kona izinto azimanga kude vele angikwanisi umuntu engathi kona angila nyawo angikwanisi ukuhamba awuyele ukuthi hayi kumele uhambe kuphela because thina sithiwe kumele uhambe
kuhulumende ungathanda ukuthini
kuhulumende siyacela sibili ukuthi kona bakhangele bakhulume lathi babuye ukuthi kona sikhulume sindawonye because okwakhathesi bayasifosa ukuthi kona kumele izicelazo zonke zethu zihambe through i-Apex Council i-Apex Council vele sishangene labantu abaningi abaningi bangikhona vele abakwazi ukuthi thina njengababalizi ukuthi ihlupha ngokuyini
lo ke ngumnumzana Nevanya Unzwi umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yiProgressive Teachers Union iPTUZ enyakatho eMandebeleni ubexoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 esewange
lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwishortwave
Ugatsha olubona ngezenhle olweNational Park luthi solukufe indlovu ezingamathumi amahlanu lanhlanu eWange National Park phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. AbeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority batshele umsakazo weZBC izolo ukuthi amadlelo lamanzi kawasekho eWange lapho kugcinwe khona indlovu ezizinkulungwane eziphezu kwamathumi amane i-45,000. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lommeli weWange Central edalele ePhalamende umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indaba ebuhlungu kakhulu ezisibuhlungu kodwa singakhodukewa nje kuyachitha kakhulu izakhamuzi zeWange zithwele nzima kulezi nsuku indlovu sezitshona zisemalokishini ngikhuluma nje kulesinye isigaba ngeviki edluleyo kulo sakhamuzi ogxotshwe onyathelwa wafa yindlovu ngoba indlovu sezihlala ebantwini zidinga amanzi lokudla ebantwini kumele kube le ndlela lapha iWange National Park kumbe i-management yabo emele isebenze lama-local communities so ukuthi simeshe ukuthi ezinye indlovu lezi ziyancedisa ukuthi nizibulawa zenze zibe yikudla kwezakhamizi ngoba sikhuluma nje kathesi abantu abaningi eWange babulawa yindlala indlovu lazo zibulawa yindlala
ungathi ziningi kakhulu yini indlovu lezi kumbe zisuswa yindlala lapho ezimele zibe khona sezibuya ebantwini
ngokuzisa kwamudaba lolu iZimbabwe njengelizwe vele ifisa ukuthini inani lendlovu eZimbabwe liyehlise ngoba kukhanya vele seziziningi kakhulu ludaba olusegudini lamanye amazwe anjabo Botswana nabo-Namibia nabo-Zambia labo bathi indlovu zabo seziziningi kakhulu so kutho ukuthini kumele kube le ndlela yokuthini amanzi omhlaba bavumelane leZimbabwe labanye ukuthini inani lendlovu liyehlise
kulabanye abathi kukhona ukugejwa kwamatshe aligugu osokusenzakala eGame Park okungaba kuphazamisa indlela yokuthi indlovu lezi zithole amanzi usuke wakuzwa yini khonoko
udaba lakhona angaluzwa kakhulu kodwa engikwaziyo ukuthi thina njengezakhamuzi zeWange sizahlangana ngenyanga ezayo ukuthi sicubu ngoludaba lalo abantu abalokhu bebuya eWange bevela eChina bevela eMpumalanga bezoqalisa ukuvula imigodi so thina njengezakhamuzi sivumelene ukuthini indaba le sokumele sithi enough is enough sizazama ukusebenza ndawonye ukuthini iguguleli lamalahle lokunye okunjalo lezibenyamazana thina njengabantu beWange lathi sibe nakho ukubenefitha
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele ongummeli weWange Central edale lePhalamende engoMDC kolunye njalo udaba olwehlukileyo uMolokele utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liphakathi kokuqoqa ukumangalela uhulumende emthethweni ndaba ngokwala ukuhlawula abameli beMTC edalele parliamente iholo labo ngesizathu sokuthi bayala ukulalela umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa owesimo sesizwe iState of the Nation address ekuqaleni kwayo nale inyanga. Amalunga ebandla leli aphuma edalele parliamente esithi ayengasoze alalele uMnangagwa ekhuluma ngoba engamnanzi njengomongameli weZimbabwe owakhethwa okoqobo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kulamadoda amane agqekeze komunye umuzi eKwekwe bahlukuluza umnini muzi bamthathela imali qede badlwengula unkosikazi wakhe bevane bededelana. Kulababili ababotshiweyo kodwa bayalandula leli cala. Iphephandaba leTimes Live lithi ibandla leANC lethesa obengumeya wedolobho leJohannesburg umnumzana Herman Mashaba webandla leDA umlando wokuchaphaza imali kamanisipala wedolobho leJohannesburg okungaba kuyisizathu esibangele ukuthi asuke esihlalweni lesi izolo. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu balaleli bethu lapho elisiphe khona ke imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Likhumbule ke balaleli ukuthi kumele lisithumele imilayezelo ingabi mide kakhulu njalo lingathuki, likhulume kuhle kodwa lingathuki. Siyacela balaleli.
Ya mina into engiyisolayo kakhulu laphana kwelakithi ngilombuzo kakhulu ukuthi uhulumende uyasiza abantu ebanika umumbu ukuthi abantu bekwazi ukuphila umumbu, kodwa zibe sizibona zokulabantu abasibhadalisa lowo mumbu besisebenzisa lokho okuthiwa yimshandira ukuthi abantu beze bethole lowo mumbu. So umbuzo wami ngothi kuqondile yini lokho ukuthi abantu besetshenziselwa lowo mumbu, umumbu lowo wona kuyikunceda izakhamizi kuthiwe ma ungasashandiranga kawunikwa, ma ushandirile ikoza unikwa khona abantu sebesetshenziswa bebanjwa ngendlela eziphansi. Ngikhulumeli kakhulu kulesigaba bathi kukonhlupho ngaphansi kwendunubhidi yekhezi laphana abantu bayashandiriswa laphana kunzima lakhathesi. Ngikhuluma abantu bashiswa amalanga everyday besiyashandiriswa kuthiwa ungayekela ukuwushandira umumbu lowo uyawuncitshwa kawuwuthola. So ukuthi umumbu lowo ngokuthi sungowebusiness noma ngowegovernment yokuthi siza abantu.
Sibonani basakazi bakithi, siyabonga umsebenzi wenu. Ngicela limbali leyami, ngiyacela sibili. Ngilokuthokoza okukhulu okuyenzwe yi-MRP. Sicela ukubani khonokho abakwenzileyo akuyeni phambili, abakwenzileyo empilo esibhedlela sempilo namuhla. Okungithokozisayo ukuthi abantu bakamthakazi amaNdebele asethungulula, okwazi ukuthi kuthungulula uyakwazi iNdebele asethungulula. Yikho nxa sesithungulula kanje, kade salifundisa, nxa selithungulula kanje vulana amehlo. Umdlwane ncedi ukuthungulula uyavula amehlo ubone umhlaba. Vulana amehlo libone okwenzakala komthwakazi wonke, umthwakazi jikelele wonke. Into le ezano le eyezempilo yayiqalisa ngo-1980. Yikho yonke indawo khona kwele kubona empilo abanye benu lalingakazalwa, lingacabanga ukuthi kusempilo wonke esibhedlela. Kukhona umthwakazi wonke. Sicela ukuthi livule amehlo, ke lihlakaniphe bantwana bemaNdebeleni, liyekele ukukhala lise emazweni, ke lihlakaniphe. Selibonile, vulana amehlo lithungulule. Bengifisa ukukhuluma ngodaba lwama-sanction lolwade lukhulunywa ukuthi isikhathi asingivumeli. Bakithi ngicela ukuthi sibonile kuthiwe khona amanye amanesi angu-200 97 angawesishoneni kuphela lamathathu amandebele bathola ischolarship lanxa ngiyazi ukuthi ischolarship mhlawumbe kungaba ngama taxi imali eziphuma ama taxi abantu lanxa uhulumende sebahambisile kwaemazweni akula nto esingayenza asibikeleni bahambe kodwa nxa ngisithi asivulela amehlo labo manesi nxa bevelale kungabi lintsholo yedwa ezaqhatsha komthwakazi babaqhashe njengokubathatha kwabo besiya babafundisa kungabi intsholo yedwa kuqhatshelwe abantu abathathu kuphela abantwana bakomthwakazi abazalwa komthwakazi bengicela lina basakazi ukuthi kale ngibuzele kugawuli loba kuchuma uhlelo lolungikhuthile liyalila ukudobha ucingo lwami uhlelo lwama-sanction ukuthi ke ngibuze ukuthi kanti ama-sanction mhlawumbe kazwisisi akele wachasise ngesindebeleni esiyizwe ukuthi kanti lapha into eliliswayo kuma-sanctions yimali eyabhenkwa kwamanye amazwe kumbe yimali eyacelwa kwamanye amazwe ukuthi bavuse ilizwe
nisho ngale nto la abantu abafuna ukuyitoyitoyela ukuthi abantu bezalo abantu laba bade besihlukumeza ilungelo labantu basule kuma-sanctions bayacabanga nje la bantu kusho ukuthi bayafana vele la bona abade bephula ilungelo labantu you cannot pray for somebody obulala abantu somebody ohlukumeze ilungelo labantu uthi hayi ngicela ukuthi akhulule it's just as good as a devil kobona the devils kanti laba babulala abantu berepha abantu ini bona bebotshwa pho bona kade bebulala abantu bephula ilungelo labantu why bengafuna ukubotshwa kumele bathandazele ukuthi babe free they must face the law ukhona umthetho bangabobani kade bona it's embarrassing really uthi othi siyotoyitela ukuthi la bade belungele bephula ilungelo labantu are they normal anormal bona abantu nje
ukanisani konani abantu bakithi njani ngezindawo nezindawo abantu bakithi loku esikuzwayo lesi simanga ukuthi isinkwa sesihluleka ukudliwa emakhaya hayi mara lo mnankagwa nepetroli hayi kodwa yazi lo mnankagwa lona kodwa bazayalela ezikhundleni kuze kube nini kusho ukuthi ule ngqondo yokuthi khona aze acine esifa esele 95 njengomgabi oyalele esikhundleni kusho ukuthi into abayifunayo cabanga nje uma kuzothi 90 lapha azothi 90 khona kunamuhla hayi laba bantu bezi amalida ezaliphefu akakazami ukuhlanganisa amakhanda phela lapha akusiki ukuthi khona kulwaba abantu yibo asebethwele nzima uzulu nguye osexhuphekeni ngoba bona vele into yonke abayenzayo ngeyabo awubheke nje ama-press control bengawanaki nje angithi yibo abakwenzayo izaliphefu phela yiyenza lobudlwangudlwangu umnankagwa lo umnankagwa nguye othumele laba bantu ukuthi kona beyidurisa izinto esenzela ukutshontsha imali akula zinto ezingadura kanje ethule umnankagwa nguye oyenza le nto le awubuke nje and akakhulumi nangawo lawo ma-price control uzithuleli uthuma bona ngabantu bakhe laba abadurisa izinto kanje umnankagwa lo
yibo ke abalaleli bethu esilabo lamhlanje abasithumeleke imilayezelo yabo kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingakhohlwa ke balaleli ukuthi nxa lisithumezela imilayezelo yenu sicela ibe mfitshane ingedluli i-2 minutes njalo lingathuki balaleli kusukela namhlanje ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu sizalethulela indaba ezimayelana ngezijeziso zenotho ezizafakelwa inkokheli yezanu PF ngamazwe angentshonalanga zafakelwani lezi zijeziso njalo ziyasebenza na lalelani inhlelo zama-sanctions kusukela ngomvulo kusiyafika ngolosihlanu le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inkulungwane zezizalwane zayo leSudan zifole ezitaladeni izolo zinanza ilanga lomnyaka ka-1964 lapho okwasuswa khona uhulumende woncindezelo kodwa bezikhumbula njalo okwenzakalayo kulelo lizwe okwalezi nsuku. Uhulumende weleMelika uthi ibutho lakhe eselisuka kweleSyria lizachiya amasotsha ambalwa azasala elinde amafatshi amafutha ezimota ewavikela kubahlamuki be-Islamic State. KwezeMelika kudaba lwemizamo yokususa uMongameli Donald Trump esihlalweni, amalunga ebandla lama-Democrats awedale lePhalamende avimbe imizamo yokususa okhokhela uhlelo lokucubungula loludaba uMnumzana Adam Schiff. UTrump uthi uSchiff kumele asuswe ngoba waqamba amanga ngamazwi okuthiwa uTrump wakhuluma ngemva kokutholakala kwengxoxo ekaTrump ayenza loMongameli wakwele Ukraine osokuyilo udaba osolubangele ukucuthungulwa kukaTrump.
Mumondia, it's a pop friend, a mate, Sondelan Torazi, Unisabin Pombente, his Degelanga Pelela, Sondelan Kumba Kumberanane, Unisaberi Kachana, and Gatati, Uvotiva Kapunis and Kota Kotomomo, over Kongu Sebumenjalo, Winkanyas Yenki Zoyami, his Degelanga Pelela, Papa Tegami, his young man is Wona, his young at the Miami Yomutia, Papa Tega, Sondela to the Chekeren Sioyami, the Common Combs, the Wuna Zempido, Mani Comania, Swell and Yubana, the Sasa Slapa, New England.
Come and talk about it.
Niko mesiphalaphala ngiqome ntombazana ngizikanje ziye khona lekini. Hayi, ingoma emnandi kakhulu, ingoma kalikhwa isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi lingasithinta njalo uhlelo lwantambama ngo-7 kumbe ngesikhathi sinye kusasa ngo-6. Igama lami nguChris Gande.